Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 7 Mfufu 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulungiselelwa umhlangano we National Conference owebandla lezanu PF eGwanda khona kusanda kwenziwa umcimbi wokunanza ukuzalwa kukamongameli Mugabe kuleli dolobho. Kanti kungani iGwanda isithandwa libandla lezanu PF?
Siyasimangaza nathi sikhangele nje siyabona kwenzakala ukuthi ne-conference leyi sebesithola umongameli sebuya eGwanda okwesibili phakathi kwenyanga ezintathu kumbe ezine.
Bazabhalisa ngobuningi na abantu kuluhlu lwabavoti kulandela ukuza kwemitshina ye-BVR. Namhla uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngokubunjwa kwamakomidi awumanyano we-MDC Alliance okobulawayo.
Amakomiti kuyazagoqela ke mobilizing le organizing le information and publicity. Lawo makomiti ke agoqela ke amabandla wonke akhona ke ku MDC Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulungiselelwa umhlangano we National Conference owebandla lezanu PF eGwanda khona okusanda kwenziwa umcimbi wokunanza ukuzalwa kukamongameli Mugabe kuleli dolobho ekuqaleni komnyaka. Kanti kungani iGwanda isithandwa libandla lezanu PF? Sixoxele lunga lenhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho eGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Isiphithiphithi kunzima eGwanda sebeqalisile ukulungiselela. Siyabona sokuqasa ukwakhiwa amalodge amatsha, kanti ngimbonza kule ndawo ezingu-3 ngu-4 okwakhiwa amalodge. Lokunye okungani kuthiwa kuzaba ihotela enkudlanyana kule lodge. Kule ndawo entsha okuthiwa kuyakhiwa ama-flat. Aseqalisile ukwakhiwa ama-flat wona lawo. Kuthiwa ama-flat lawo bekumele abe ngawe-Gwanda State University. Kwakungathiwa kwakhiwa nxa i-State University sisakhiwa. So sohle waqalwa ngawo ukuthi kumele akhiwe masinya masinya kuthi kusiyafika lelo langa sephelile. Inhlabathi yethara sichithwachithwa endaweni eziningi sokugrediwa imigwaqo yonke silungiswa. Ngathi sizadobhanyana njengeGwanda in terms of development infrastructure ne-conference le ebuyayo ukuthi ibozinto esingasoze sizithole if ngaka ibuya nge-conference.
IGwanda ikhanya isikhethwa kakhulu izanu PF ukuthi ibe yindawo eyenza imicimbicimbi etshiyeneyo. Siyabona yikho kathesithesi nje bekule birthday kamongameli Mugabe khona ngapho. Kungakubangelwa kwini lo?
Kuyasimangaza nathi sikhangele nje siyabona kwenzakala ukuthi nge-conference leyi sebesithola umongameli sebuya eGwanda okwesibili phakathi kwenyanga ezintathu kumbe ezine. Phezu kokuthi bake baba lesiphithiphithi besiye ematopo ku-30 day begcwele khona pha eGwanda. Le mihlangano miningi eyenziwayo sibabona ziki zonke. Sikhuluma ngizolo sesathi-chars obaba u-SK Moyo nabanye sabhotabhota. Sazi ukuthi iGwanda ibayizweni ukuthi ibe yi-focus yabo kangaka lo nyaka. Kumbe bakhangelela ukuthi belwise iMath South besuka eGwanda njengoba iMath South beke bayibutha yonke kulast election. Ingxenye yindlela yokuzama ukuthi bebuyelele ukuyaqalisa ikhampeni ka-2018 ukuzama ukuthatha eMathekezen South, ngoba hayi ifocus iningi kakhulu eMathekezen South esiyibonayo esuka evangelini ebusayo le.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda eGwanda Residents Association, ubekhuluma le Studio 7 ekhona le eGwanda. Ngolwesibili kukhangelelwe ukuqala uhlelo lokubhalisa amagama abavoti ngobuningi kulandela ukuza elizweni kwemitshina ye-BVR. selokhu lwaqala loluhlelo bekubhalisa abantu abalutshwana ngelanga ngoba imitshina ibingamakhulu amane kuphela kodwa sekuze eminye njalo efika phose inkulungwane ezintathu. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya saqala ngokumbuza ukuthi kambe bazaya ngobunengi yini abantu.
Yeyibona ngathi mina ukukhuluma ukwenza uzwi weZimbabwe isiphangi phanga abalaso lesifiso abalaso abantu bakhanya befuna sile ukubhalisa. Ngibona ngathi nxa i-equipment yani imitshina leyana ingaba khona emawadini silila awuzwi weZimbabwe ngoba kwakhathesi usezimisele ukuthi kakube le voters roll entsha ukwenzela ukuthi bavote bakhiphe umbuso lo obuqile obudlwangu bawukhiphe.
Kodwa sesike sezwa ingxaki eziningi ezibalisa isiphala sokugcina konke lokhu ababe bekuthethe abakuthi ngesilungu yiseva kungekho khona lokhu sokule mbuzo abantu sebebuza ukuthi akusoze kubangele na ukuthi kube lokuqilibezela.
Right, abantu bangaze beqhuka ukuthi benxa wokwagitswa lihloka ngazobona ihloka selikaseliphakamya uyabuthithe iqondo wena indaba yamaseva nxa umama uMakhara weqinice ngisethithi amaseva alungiswa yi-UNDP yona la maseva esasiwasebenza ku-Copart. Ngisacabanga mina nxa kuyimitshina yakhona eyayise-Copart umtshina vele ohamba kahle nje as long as likwazi ukuthi kibe labantu ababona abakwanisa ukungena bagcina imitshina yakhona bebona ukuthi inombolo zakhona zibha yibe sasikwenza phele e-Copart. Mina ngokwami ngangilala phakathi endlini yakhona labantu bezana u-PF labanye be-MDCT sikhangele imitshina yakhona so singasebenzisa i-system yakhona naleyo sibe silunguza imitshini nakhona angikhole i-voters roll yakhona ukuthi ibuzi bayibhidize bayiphamante ungaba zima.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Izulu liseule kuyona le iviki endaweni eziningi zelizwe. Endulo izulu lakuqala imbolisa amahlanga yayingathathwa njengokuqala kokulima. Kodwa lezi nsuku ngenxa yokuguquka kwamkhathi izulu lingathonta nje kancane kuba lihleli khale. Sixoxe lengcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ngokumbuza ukuthi sesifikile na isikhathi sokulima.
Hayi izulu angithi yazo ukuthi njengabalimi sithalisolwa lingaze libuyeni lingaze belinengi nxa likhona kuyabongeka kodwa kulabo abafuna ukulima into esingabaxwayisa ukuthi izulu elibuya kathesi liqonde ukuthi libasize ukubolisa amahlanga njalo lokuthi umhlabathi uthambe wenzela ukuthi laba abalezinto zokusebenza bangahle baqala ukuthi balime bese belinda izulu elizayo ngabo November December kube yilone lokuhlanyela. Lele lakathesi njengelokusiza ukuthi libolise amahlanga njalo lokuthi abantu beqalise ukulima bephendula umhlaba.
Ikhona yini inhlanyelo mele idingwe ngabalimi ngesikhathi sokuqala esingathi thina isikhathi sokuphela kweminyaka singakafiki ukwenzela ukuthi bathole isivuno.
Into ekhona Chris ukuthi umlimi o-serious ngendaba zokulima izulu nxa seliseule ngalindlela liyamkhumbuza ukuthi ngalesi sikhathi kufanele ukuthi nga inhlanyelo useyithengile njalo abo fertilizer lani nxa bengakabi khona kobo farmers corp useba odile ngoba ngesikhathi wonke umuntu esephume sebopha inkabi ngabo November December iyabe isidura inhlanyelo and izabe isisilela futhi so laba abalimi abathanda ukuzilungiselela yisona lesi sikhathi sokuthi baqala ukuthenga inhlanyelo labo fertilizer ukwenzela ukuthi izulu lithi selifika seliqinisa lapha yonke into ayidingayo umuntu abeselayo.
Hello ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhla sixoxa ngokufuywa kwembuzi. Silomqondisi wenhlanganiso ye Shalom Trust umnumzana Angliston Spanda. Inhlanganiso le iphathisa abalimi ngolwazi kanye langemali yokufuya imbuzi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Spanda.
Ngiyabonga Nkomo, ngiyabingelela abalaleli.
Akusichazisele ngohlelo lwenu lolo.
Uhlelo lolu lwaqala ngomnyaka ka-2013. Inyama yembuzi iyafunakala kakhulu emazweni amaningi anjengabo-Middle East, amazwe anjengabo-Saudi Arabia namazwe anjalo. So esikwenzayo kuthiwa yikudevelop esithi i-supply side capacity esifundisa khona abalimi ukuthi banelise ukufuya imbuzi, zanelise ukufika kuzinga elithiwa yi-international standard ngendlela efunwa yini umhambi wesithengisela khona imbuzi. Basibafundisi nje kuphela, sibafundisa isafunde sibabuleke izimali ngemva kokubafundisa futhi ukuthi imali ibanjwa njani.
Liluqhubela ngapha uhlelo lolo?
Okwamanje seliqhubela koBulawayo, sikhangele ukuthi sehle siyefika endaweni ezinjengaboGwanda, uBaybridge, kanti njalo sikhangele ukuthi sizaqhubeka sehlika kubomasingo nakwezindawo ngoba luhlelo lelizwe lonke.
Umlimi alubana lithe la mfundisa labona ukuthi hhayi uyabamba mpela selalo ulwazi, sedinga imali limboleka malini?
Kuya ngokuthi umuntu yena ufuna engakanani bese sibonisana ukuthi anganelisa yena ukuyibhadala noma anganelisi. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi umuntu kaqalise ngemali encane, angangiqalisi ibhizinisi ngesikweledi esikhulu.
Esikhathini esiningi isibanda imbuzi abantu bayibona nje njengesitshebo ngesikhathi sekhisimusi ikakhulu. Sebefike kuzinga lelana na elokuthi bayikhangele njengesifuyo esingakulethela inzuzo.
Yikho kanye esikwenzayo abantu abaningi namanje bebekhuluma ezifundweni esizenzayo ukuthi mina bembona ngembuzi into nje esithebo sekhisimusi, bengingananzeleli ukuthi yimali. So esikwenzayo siyabathatha sibahambise kumaplaza abelungu esinabo abangani bethu esisebenza nabo kulolu hlelo abasincedisayo abanjengabo-Chris Grant, abanjengabo-Grills. Sebabonisa abalimi bakithi abansundu ukuthi uyayenelisa ukwenza imali eningi kakhulu ngembuzi engxenye ibe ubhode umuntu wenkomo, ngoba kangithi mina umuntu amethole le nkomo mali ngazalwa namhlanje lizalwe lembuzi la izalwe namhlanje ithole le nkomo uma uzoze lithengisa ngemva kweminyaka emithathu imbuzi yabisizele yaphinda, ngoba imbuzi izala kabili ngomnyaka. Kwesinye isikhathi uma uyigcina kahle izala amaphahla kumbe ama-triplet, uzathola ukuthi khathesi kule mbuzi eke yathengiswa eHarare Show Grounds inkomo eyi-1 nge-$2,300 futhi uma uyithenga ngale South Africa impongo uyathenga impongo ngama-$40,000.
Ukhuluma ngempongo, impongo iyadliwa yini Spanda kumbe abantu bayabethengela amazinyane?
Hayi, impongo ligolide enkomo. Uma isikhumbulo esikhuluma ngazo sikhuluma ngempongo esithi sina ngama-pedigree ukuthi zitshintshe umhlobo womlimi esibayeni. So siyaletha impongo ezithiwa ngamabhuwa ukuze iy'mbuzi zakho ozifuyayo zikunike imali, zikhule masinya, zikunike imali engcono. So ke impongo kanimani le mpongo yebhuwa kumbe ekhalahari kangidli, ngizaze ngithengise emva kwesikhathi eside ngoba yiyo ezaba ngubaba lapho esibayeni idabule umhlobo omutsha wembuzi ezingcono ezizanginikeza imali engcono. Kanti-ke kodwa impongo iyadliwa, impongo yinyama, impongo yimali.
Impongo iyanuka Spanda, idliwa njani? Uqala ngaphi? Kudliwa intondolo man.
Impongo abantu uma ukwazi ukuyibulala impongo, inyama yakhona uma ukwazi ukuyibulala uyayibulala nje inganuki. Inkinga yokuthi abantu abakwazi ukuthi ibulawa njani bayayekela isikhathi beyibulala laphana ezichamele inyama yakhona ibisinuka. Thina sikhwele emakhaya besizisiza impongo siyidla inyama yakhona inganuki, kusiya ngokuthi uyakwazi yini ukuyibulala.
Hayi, lami ngikhulele emakhaya kodwa besingazidli impongo. Kodwa hayi, siyabonga baba uSpanda beku kuhle kuba lawe kuhlela.
Hayi siyabonga Nkomo, sithemba ukuthi abalaleli ikakhula bemhlukulweni wakithi eMathebeleland bazeza ngokuningi kulolu hlelo ngoba sikhangela ukuba labalimi abangu 1000 abazayo besinikeza imbuzi ezingu 30 ngemva kwe 3 months ukuze sihambise imbuzi ezingu 30,000 kwemakethe every 3 months sithuthukise ilizwe lakithi selelo kwesikhala ngamabond note.
Eh yodwa lithengisa malini?
Sizorana into ethiwa yi-online goat auction. So kasina prize sebe siya ngokuthi ufuna imbuzi bazizimisele bona ukuthi bathenge nemalini qalisela ngeminimum price $3.70 per kg.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguNtungami Linkomo.
Hayi sibongile Ntungamili. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le People's Democratic Party iPDP umnumzana Edwin Dlovu ngodaba lokubunjwa kwamakomiti awumanyano weMDC Alliance kobulawayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu.
Ya, ungasitshela ngendaba yamakomiti la abunjiweyo ukuthi kuhamba njani?
Ye, iMDC Alliance kobulawayo province ihlale phansi ke ngolwesibili kwavunyelwana ukuthi akwenziwe amakomiti njengoba sesikhangeleyo ukuthi ukhetho soluseduze. Amakomiti ke azagoqela ke mobilizing le organizing le information and publicity. Lawo makomiti ke agoqela ke amabandla wonke akhona ke ku MDC Alliance azabe sebenzelana ndawonye hlangene. Wakhethwa ke abantu ke abazasebenza ke bekuyena lawo makomiti ke goqela amabandla wonke nalawa ku Alliance. Sikhangele kakhulu ke ukuthi abe mobilizing kube yibo ke abazabe bechasisa kwenzakalayo imhlelo ezikhona eze Alliance kulungiselelwa ke ukhetho bese sithatha be information sikhangelele ukuthi labo kube yibo abakhipha imibiko yonke ngokwenzakala ke ku Alliance kwenza ukuthi abantwana beZimbabwe bathole ithemba ukuthi ke abezombangazwe bayahlangana basebenzelana ndawonye ukuthi kukhetho oluzayo ke iZanu PF ingabi lamathuba ke okuriga idliwe ke iphume ke embusweni kungene ke iAlliance.
Manje udaba oluke lwakhathaza olwezikhundla ukubana ngapi amabandla azancintisa izigaba ziphi seluphelile yini lolu daba selaluqeda
lolu daba lokuthi amaconstituents ngubani iliphi imandla ke liza contesta kazange kube ludaba oluhluphayo. Udaba obeluhlupha ngolwabantu ke ababelembono ethineyo ukuthi Alliance bathika bayifuni ofuna ukuzimela bodwa izinto ezihlupha lokho kwamasithi hayi kakulahlupho lokho nje kuqhubekela phambili kulungiswa kukhulunyiswana ukuthi leli bandla liza contesta lapho lapha into engahlophiyo amabandla avumelana ngoba linto sinanzelela ukuthi sitheka isiyo yethu ngabantwana beZimbabwe abahluphekayo abafuna ukuthi izaniphekhe iphume embusweni. Yikho-ke asilandawa-ke kangako ukuthi ibandla leli lizathola amasithi amangaki kakuqakathekanga kokwamanje.
Kahle kahle khona kuzasebenza njani ukuthi nxa asithi linqobile njenge-alliance amalunga azakhethwa njani esingathi thina amalunga edale labaphathintambo okhabhinethi lokunye okunjalo kuzakhethwa njani?
Kuzakhethwa proportionally to amasithi ke ichibandla elizabe linayo yindlela yokuqala leyo. Indlela yesibili ikukhangela icapacity yomuntu ukuthi kambe lo muntu uzenelisa yini lo msebenzi. Kodwa-ke kuzenziwa kukhulunyiswana amaprincipali kumbe ngithi abakhokheli bamabandla yena lawo ayisikhombisa-ke akhona-ke kwi-MDC Alliance kuzaba kukhulunyiswana kukhangele ukuthi kambe lowangalethani kuhulumende lowangalethani bese kufakwa-ke ngokunjalo njalo kukhangelelwa-ke ukuthi-ke
lo muntu unqobile yini njalo ngoba ke kaphesa kudingakala ke ukuthi umuntu abe lilunga leparlamenti angakabi njengomphathi ntambo lokho ke hayi sikubona ngani into ezasebenzeka ezabaea ngoba abantwana bethu baphuthe bekhathele ngombuthi ezano p f bade asabasawufuni yikho ke sivumelene ukuthi hayi sesisebenzelaaoeoeliona likhokhelwa ngobani lo menjani sihlanganeni sincedisa abantu bezimbabwe
ungavalelisa abalaleli
balaleli lihlale kahle kodwa-ke ngithanda ukulithembisa ukuthi njengamabandla aphikisayo ezimbabwe sifuna ukuthi u-2018 singene sibambene izanu p f iphume embusweni njalo linanzeleli abangazama ukuthi kabafuni-ke i-alliance abafuni ukusebenza labanye kunanzelela ukuthi ngabantu abazabe besebenza lebandla lezanu p f yikho ke hhayi siyalithembisa siyakwazi ukuthi selikhathele ngombuso wezanu sizakuncedisana-ke ngokuthi sibambane lathi amabandla aphikisayo siyabonga
hhayi lathi siyabonga lo-ke bekungumnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party i-PDP ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udaba lokuswelakala kwemali lokuthi luphatha njani abathengisa ezitaladini. Sixoxa lo nkosikazi Debra Mukasa, isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo. Uhlupho lwemali sesisikhathazele kakhulu, solubisele njalo ibhizinisi zethu phansi ngoba siyananzelela ukuthi abantu kabala la mali emabhenki kakula mali sokusebenza yona i-plastic money lokhu ukuswayipha lama-ecocash. So i-customer ingabuya ifuna ukuthenga singayiyenzela i-ecocash umbeniswayiphi, thina kuba nzima kithi ukuthi sibambe leyo cash yokuthi sigcine siyahoda. So kuluhlupho kakhulu kithi.
Manje nxa umuntu ebuye layo imali ye-plastic leyo liyenza njani?
Umuntu uyabuya efuna ukuthenga sisi ele-plastic money yakhe efuna ukuswayipha ele-khadi maybe sithi ngele-CBZ ele-Steward Bank elangaphi. Thina njengabathengisi kasilayo le mtshina yokuthi bekuyenelise ukuswayipha. So ngolunye uhlupho olukhona kakhulu olugcina lusenza amakhastoma esibalekile. Kube sokuthi laba bama-ecocash siyabe sizasebenzisa amafoni ethu umuntu eyihlulele imali efonini yami kodwa ngiza kwehluleka njalo futhi nokuthi ngiyikhuphe leyo mali yokuthi ngiyithine ngisiyawoda. Ufinde ukuthi imali yona leyo sizagcina maybe ngingena kubo-chopisi ngithenga kuphela i-grocery and ngingela la mali enzayithiwa ezandleni okuthiwa i-cash bank.
Ngezinye indlela lapho eliwoda khona abathathi imali le yabo ecocash le plastic.
Sesiwoda khona kabathathi ngoba siyananzelela njalo futhi ukuthi imali yethu anje sisasebenzisa ibhondi. So nxa ngingaba layo efonini yami kuyibhondi noma ngaze ngichapha ilizwe ngiye e-South Africa kumbeni ngiye eBotswana imali leyo vele kayisebenzi. Ngingathatha futhi ukuthi siwode khonapha koBulawayo kumbeni eHarare sisebenzisa ama-ecocash. Ezinye izitolo ziyala vele zithi ngoba singasebenzisa ama-ecocash kumbeni kuswayipho khonoko. Bona kabayenelisa ukuthi labo beyihoda emazweni akhathana nayo yona le yabesishayithiweyi.
Kodwa liyana esefonini liyayimukela i-ecocash.
Umuntu ngaphaka efonini yami angilahlupho layo, ngiyayithatha ngiyayamukela, kodwa kuzaba nzima ukuthi ngiwode ngayo. Kule viki uphele i-network yakhona ilokhu isiwa isiwa isiwa, okuthi yathatha about 2 to 3 hours lokhu sesidolo zama ukuthi ukheshe kumbeni uthenge ngayo.
Bakhona abalokhu bethenga ngemali njalo baningi okunganani?
Abathenga ngemali bazishekanyana nje bayabalwa, ayisibo bantu abaningi kakhulu. Njalo labona laba ababethenga ngemali yangkhona engxeba ababethenga ngebhondi, uzwe futhi esikhala into yakuyithengisa ngokuthi maybe uyithengisa umbene nge-$20 umbene nge-$2, uzoke umuntu ekhala ethi ngile dollar le-dollar 50 eyinye 50 cents ngokuthi ngikade sitshoko. Amabhizinisi wethu ayawa sizu ngoba vele imali leyi kayisekho mlandi kithi, kasiyithandi vele. Njalo siyakhuthaza ngawo uhulumende uyakubona ekulungisise iphenduke imali ezayeza sigodisa sonke ukuthi senelise ukuthi siyibambe njalo ibe khona ibe available kumamaketi.
Angabe khona yini amacebo okuthi nikhulumisane lohulumende ngalolu daba?
Njenge-BZTA sike sazama ukuthi sikhulumisane naye ubaba Mankunja esaqalisa ukubisa ibhondi lakhe, kodwa kwehlula ngoba vele kazange sithenzile lokuthi ufuna ukusibona njenge-informal sector. So kuba nzima vele ukuthi singaqondana laye njani, sikhulumisane laye. Noma sizama nje ukuthi sibhalele noma ngama-petitions, noma sizama ukuthi sibhale ngani, uhulumende wethu vele ukhanya kasiboni kasinaki. Sesizamile sikulu ukuba lama-platforms athize esingathi siyambiza ukuthi ebuye kuncedisana lathi ukuthi esimbonise ukuthi leyo mali ayifakayo le-plastic money leyo ekhona kunje thina bamabhizinisi kakuthi ihambeli kuhle, kodwa hhayi kakuphumelele.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Debra Mokasa, isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lobusuku obuhle. Ke Junior ingoma ka Chris G featuring Toddler isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kulungiselelwa umhlangano we National Conference webandla lezano PFA Gwanda okusanda kwenziwa umcimbi wokunanza uzalwa kukamongameli Mgabe kulelo dolobho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngo Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.